Namhlanje sathandana nawe mina angaze ngibone umhlekwa nje. Namhlanje sathandana nawe mina angaze ngibone umhlekwa nje. Namhlanje sathandana nawe mina angaze ngibone umhlekwa nje. Ayangaze ngibone umhlekwa nje. Wese amusuke zangani na ayangaze ngibone umhlekwa nje. Bela mina usuzani wena wena usumhlophe qha ukukuzela uboya obuke izinga ziyaphindi kamawanda wena usumhlophe qha ukukuzela uboya obuke izinga ziyaphindi kamawanda mangabe usumhle kanjena wena awumina ngicabanga ilafrika mangabe usumhle kanjena wena awumina ngicabanga ilafrika wena usumhlophe qha ukukuzela uboya obuke izinga ziyaphindi kamawanda wena usumhlophe qha ukukuzela uboya obuke izinga ziyaphindi kamawanda tshela mina usuke zangani na tshela mina usuzani wena tshela mina yini imfihlo yakho tshela mina wenza ngani na utshele mina yini imfihlo yakho tshela mina wenza ngani na utshele mina yini imfihlo yakho tshela mina wenza ngani na wena usumhlophe qha ukukuzela uboya obuke izinga ziyaphindi kamawanda tshela mina yini imfihlo yakho tshela mina wenza ngani na utshele mina yini imfihlo yakho tshela mina wenza ngani na utshele mina yini imfihlo yakho tshela mina wenza ngani na wena usumhlophe qha ukukuzela uboya obuke izinga ziyaphindi kamawanda Tu sais la danse, 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 tu sais la danse